So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-2 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi laqhuba uphenyo oluveze ukuthi lizanqoba ukhetho oluzayo.
Sangene emathebeleni sawo sazuza 70% khatsha izandla sathi hayi abakamqhakazi nabantu bakamamba bayasithanda.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe iyakutshaya indiva lokhu.
Bayenza lokhu okwakhulunywa ngumongameli we-Italy okuthiwa ngumsolini owathena nxa uqamba amanga kumele uqamba amanga amakhulu ugcine wena wakholwa labantu abakulandelayo bakukholwe. Yikho konoku abakwenzayo balamanga abantu be-CCC.
Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF.
Thina sichuchisa umongameli welizwe uMnangagwa ukuthi akhangele laye amacebo okuthi alungise izinto ezokuthi izijeziso lezi zikhitshwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi lenze uphenyo oluveze ukuthi lizanqoba ezigabeni phose zonke ezelizwe kukhetho oluzayo. Leli bandla lithi njengoba senelise umnyaka owodwa lasungulwa likubone kufanele ukuthi lizinuke amakhwapha ngokungena kuzigaba zonke zelizwe ezilichumi lidinga ukwazi ukuthi lilosekelo na phambilini kokhetho oluzayo. Uphenyo lolu luveze ukuba izigaba eziningi ziyasekela leli bandla okokuthi ukhetho lungenziwa kusasa nje linganqoba ngesilinganiso esingamachumi ayisithupha kusiya phezulu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo elandisa.
Njengabantu abafuna ukuthi sinuke amakhwapha singenile kuma province wonke ang-10 sicubungula sifuna ukubona ukuthi kanti abantu basibona njani, bayasithanda basikhombile yini, isiphambanisa ngapi, njalo bayasithanda sesasenza isurvey sihamba sithule sibuza abantu ukuthi hatshi ibandla leli sihlanganisa lamanye akhona lisithanda njani. Sacubungula sivele eMashonaland Central sabona eMashonaland Central bale 56% abantu abathi bazasivothela. Saya kuMashonaland West sazuza 60% abazasivothela. Mashonaland East sazuza 65% abazasivothela. IHarare bathi 80% bazasivothela. Saya eManicaland sacubungula sabona kule 75% abasithandayo abazasivothela. EMidlands sazuza i-56% abathi hayi bazahamba lathi. Imashingo layo yalandela yasipha 65%. Thebeleland North sazuza 72%. Lokho kwasithabisa kakhulu ngoba abantu bakithi sebebonile ukuthi ibandla lezanu libatshela amanga mnyaka yonke. Sangena emathebeleni South sazuza 70%. Satsha izandla sathi hayi abakamthwakazi labantu bakamamba bayasithanda. Sasesicina ngakobulawayo sasuza 80% enzikini yesindebeleni leZimbabwe. Yikho ke sithe sesicubungula sesithatha lokho kuthiwa yi-average sesihlanganise amaprovinsi ang-10 sabona sizawina nge 67.9%. 67.9% round off sayifaka 68%. Leyo yinamba esizawina ngayo. Abantu bayasithokozelela ngenxa yokuthi asoze sihambe sifaka abantu abangabathandiyo, abantu bazazikhethela abathungameli babo ku council la kuma parliamentary elections, ngitsho la kuma senators lama provincial councils. Abantu bathi hayi bantu, ibandla leli siyalithanda. Okwamanje sisebenza nzima siqoqa abantu, sifuna ukuchaya 70% plus come elections 2023 ngo June July. Ibandla lethu lizawina, abantu abathandabuzi, omama bayalithanda, ogogo bayalithanda, ontanga bayalithanda, obaba bayalithanda, ngitsho labasebenza kuhulumende ama civil servants, ngitsho labe armed forces abathi disciplined forces, bathi sebehluphekile ukucindezelwa besebenzela abantu abangcosana. So ibandla labantu mahlabe zulu singene sanguduza sazinuka amakhwapha, basitshela ukuthi bona bafuna abantu abangalanketa abachabi, bafuna omama labo bangene emandleni, izikhundla zamandla, abantu bazikhethela, hayi imposition.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-ZANU-PF lalo lithi lizanqoba kukhetho oluzayo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa wethulela amazwi izolo ngemva komhlangano waleli bandla odale le-Politburo. Ukuhlaziya impumela yophenyo lwe-CCC sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda othi kavumelani lempumela yalolu phenyo.
Lana manje ungadobha abezanu-PF babuzi la ubakutshela khonokho, ungadobha uMonzora la uzakutshela la ukuthina la uyawina nge-90%. Ama-politicians siyawazi bahlala beqamba amanga, bayenza lokhu okwakhulunywa ngolo wangumongameli we-Italy okuthiwa nguMussolini, owathena nxa uqamba amanga kumele uqamba amanga, uqamba amanga amakhulu, ucine wena wakholwa labantu abakulandelayo bakukholwe. Yikho khonokho abakwenzayo, balamanga abantu be-CCC, asoqiniso lelo abalitshoyo, abalasiza zato sokuthi abantu bazathi basekela ngalipi ngoba bona kabala ama structures, kabala mechanism yokunqoba ngokhekhethweni, futhi abala constitution e-US tjengisa ukuthi balibandla eliserious. Kodwa ke ngithampinde ngithi mina balesizathu, mina futhi ngiyasazi isizathu sabo esenza abatsho njalo. Bayenzela ukuthi nxa sebedliwe babe sebesithi bona ukhetho lusuke kwaba lokucikile lokudlele bezela okwenziwe iZimbabwe Electoral Commission, ngoba basiphindise khona kuyana abakwenza ngo-2018, babuyele futhi e-court baye kuthi bona ukhetho kube lokuqilibezela, bona bebemele ukuthi banqobe nge-60% 70% kube lokuqilibezela. Bayenza ukuthiwa yokusetha i-narrative, balamanga futhi bayakwazi ukuthi balamanga, and ama-politician wonke afanana, bonke bayathanda ukuzitshela amanga.
Ngokubona kwakho usekelo lwebandla le-CCC lungaba lwehlile na nxa siqathanisa langesikhathi sokhetho olwedluleyo olika-2018?
Ngeke ngitsho ukuthi lwehlile kumbe lukhuphukile. Engikubonayo nje ukuthi bangaqhubeka belabantu bona abavele belabo abemadorobheni, kanti futhi kusengenzeka futhi iZANU-PF ingene kwezinye izindawo lapho akade bebambe khona. Sibonile ngama-by-election abekhona, iZANU-PF ihambile yanqoba ama-constituents amabili ayekade engawabo. So sengenzeka iZANU-PF idobhe futhi amanye kwezindawo lapha nalaphana. Kanti njalo futhi it is inevitable, futhi uzabona futhi sebephinde into yabona leyana ukuthi uthole sebexabana. Antsho umnumzana uChamisa uthi yena yena uzafaka ama-candidates, afaka abangani bakhe, abanye bamdifaye, bahambe bayasplitha amavoti, badliwe, benze khona kuyana abakwenza ngo-2018 kwamanye ama-constituents anjengabo Bulawayo South, ukuthi bakhontestana bona bodwa, kwagcina kuyini umodi. Bazakwenza futhi ngoba uChamisa akalali umlaleli uwe unguntando kayiphikiswa so uzafaka abantu bakhe abangani bakhe abafunayo sesike sabona ama uluhlu lwamabizo vele secular olwabangani bakhe afuna ukubafaka sabona olunye uluhlu futhi olwabanye abantu abangamasekeli besithi bona asoze silandele into etsho ngumnumzana uChamisa le i dictatorship bafake ba splitter futhi ama vote kanjalo vele ba driver nge confusion njalo futhi baphila nge confusion njengezana uPF yakhona bayafanana nje mina mboni mehluko vele phakathi kwamabandla lawa wonke akhona inxa sizaba serious eZimbabwe sifuna ukuthi ikupolitics ukuzame ukuthi ngabe sibale bandla elitsha elilabantu abatsha bangayisibo bonke bona abantu abakhona kathesi abakupolitics ngoba bonke labantu balamanga bafanana bonke.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF nguhulumende weMelika ebethesa icala lokwephula amalungelo oluntu. Kumbiko wakhe umnumzana Biden uthe uMnangagwa ulokhe esiya phambili ngokuhlukuluza abamabandla aphikisayo intatheli zindaba kanye labalwela amalungelo kaZulu. Uthe njalo umbuso okhululekileyo awulandelwa eZimbabwe. Ngakho uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona. Inyathelo likaBiden lilandela elomnyanyano weEuropean Union wona oqhelise ezawo izijeziso ngolwesibili. Izijeziso ze-EU zivimba amazwe akulumanyano ukuthengisela eZimbabwe izikhali njalo zithinta inkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defense Industries. I-European Union layo ithi uMnangagwa elokhu esephula amalungelo oluntu njalo wethula imithetho encindizela uZulu, wafaka lowe Data Protection Act kanye lowe Private Voluntary Organizations Bill wona osumelele ukusayinwa nguMnangagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla sebandla eliphikisayo leCCC ngapha kweMelika umnumzana Tim Muringai.
Izijeziso ezinikwe yi-European Union le embargo ekuthengisela isikhali we-Defence Forces ICT purview ukubona kwe-European Union kuqakathekile ukuthi bengathengisele iZimbabwe Defence Forces izikhali zona lezo. Ngoba siyakwazi ukuthi kathesi izijeziso eziningi zihamba ngama-human rights lokukhala kwabantu kwe-free government le-democracy elizwe leZimbabwe. So i-extension lay umnyaka owodwa for next year okwenziwe yi-European Union siyakubona lathi ukuthi hhayi ihulumende kaMnangagwa kumele iyenze lokho abafuna ukuthi bakuyenzwe nge-European Union ngoba siyakwazi ukuthi umhlaba wonke jikelele asihlali sodwa silabo makhelwane abanjenge South Africa lamazo enjenge Botswana lani lani bona abalazijeziso ezinje. So lathi kumele sizikhangele ukuthi kanti yikuyini okuhlukuluza lokho ukuthi baze basinike izijeziso. Siyabona ukuthi kulesikhathi abasinikwe sona ukuthi balungise indaba ezihluphayo elizweni lethu leZimbabwe. So mbona ngathiwa i-European Union ibone yathi yona kumele befake ezinye izijeziso for a year.
Ngaphandle kweZANU-PF kulabantu abaningi abathi izijeziso lezi ziphazamisa uZulu ngakho kumele zesulwe. Ungathini ngalokho?
Abantu abakhulumayo ukuthi uhlupha umuntu uZulu wonke jikelele, hayi lokho yiqiniso. Kodwa siyakwazi lathi ukuthi iZimbabwe iRhodesia layo yaye kuma sanctions or izijeziso ezaziluma ukudlula lokho okukhona okukadefi. So thina sichuchisa umongameli welizwe umnankakho ukuthi akhangele laye amacebo ukuthi alungise izinto ezokuthi izijeziso lezi zikhitshwe nge-European Union kanye le-United States. Ngiyabona ilazo layo izijeziso zeZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai oyibandla le-CCC eMelika ubexoxa njalo elontungameli inkomo umnumzana untungameli inkomo uqoxe lo mnumzana Joseph Chuma yena osole eMelika lele lomhlanyano we-EU ngokuqhelisa lezi zijeziso.
Kuyadalisa ukubona ubone abantu bekushiya abantu abethula amalungelo abantu egcekeni elibaleleni bebeqolakale beswena futhi iZimbabwe kuyini okubi kakhuluma esikwenzile ekutholeni amalungelo abantu ungatshola ubana impendulo yakho na iyawufinga kungaphiingealutho olunjalo vele yakwazi ukuba kwezikhona indawo kuyashiwa kuhlukumezeke lapha nalapha into vele etholakalayo emhlaleni beseaeni sobuleni yejele kodwa akhona amanye amazwe
kodwa bathi okubahlupa kakhulu imithetho emibi efana labo Data Protection Act kanye labo private voluntary amendment B lokungumthetho osumelele ukusayinwa ngumongameli. Kanti njalo bakhala ngokuthi abezomvikela ababulala abantu ngo-2018 lango-2019 lokho bengakabotshwa.
Njana ubona into yakwenzi ibula njani i-PGO yinyanga yibhili esengenisaphasi yomhlaba wonke akuna government evuma ukubana abantu babuye bazongena eyadini yabo benze umathanda kurhulumente engenaliso khonapho endingenerika kodwa ngale awuyisho into engavumakala e-Britain abangeke wawuvuma e-Germany angeke wawuvuma konke amazwe akuna mntu angavuma ukuthi umuntu ongenzi umathanda kungazakali nto wenzani iphiziyogilana nxa ama-NGOs lawa engenalutho olubi abalenzayo awumlangalisabi.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje iqula lakwele Russia elivela esigabeni seSvatosky liseZimbabwe lapho elikhangelelwe ukuhlangana lomphathi ntambo wezamafekitali unkosikazi sekayinzenza leziphathamandla zikahulumende. Leli qula libikwa licwayisisa ukuthi ngeziphi ingatsha zomnotho eleRussia elingasebenzelana leZimbabwe. Likhangelelwe ukusuka eZimbabwe ngemva kwamalanga amathathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesayithi lilodaba lokuthi amalunga edale lephalamende athi kumele abatsha baphiwe imvumo yokufinyelela izibhedlela eziphathelane lemikhuhlane yemacansini lokwelamisa abantwana. Amalunga la athi umthetho obunjwayo owe-Medical Services Amendments Bill kumele ube lenhlamvu eziphathelane labasakhulayo ngodaba lolu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube labanye abalichumi lambili 12 ababotshwa bebotshelwa icala lodlakela ngomnyaka ka-2018 sebese udaba lwabo lolu emthethwandaba ukuze kwesulwe isigwebo abasiphiwayo.
If you read...
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7 injani kutoka zonke siyabonga inews. Ukhuluma ngudawo 263. Hayi ke ngithi mina isikhathi sokukhuluma siphelile manje abantu abalungile abazilungiselele kuyakhala. Kufanele abantu bakhiphe izano. Kumele abantu bayenze ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe izano. Ngangcoloma noma beza rika kodwa sizame ukuthi ikhiphe lo nyaka ngoba ngaphandle kwalokho asiyahlupheka ukuthi kube naphakathi. Ngoba langapha lakho eSouth Africa abantu bayajujulwa. So asizame nini isikhathi sesiphelile manje. Ngoba kabasibisilanga ukuzilize. Ungabheka ma usiza ukuthi utithi uhole imali engafikileli 100 US dollar. Lapho bona khona ukuthi kahle kahle la makhehlela ezalukwazi ezana bayadelela. Bahloniphi, ungahloniphi abantu lokhu. Bona banikana imali eziningi bayadla basudela abantu babo. Bancindezela abantu ukuthi behlale behlupheka. So ngicabanga ukuthi yisho isikhathi ukuthi manje abantu besukume. Basukumele-ke lezi zigebenga lezi ezizibizwa nguhulumeni. Ngiyabonga msakazi.
Basakazi abahle labalaleli lonke nje siyalibingelela endaweni zonke. Usithemba siyabonga kakhulu inyuzi elisinika zona abantu benkosi ezinhle kangaka. Sicela nje ukukhumbuzana ukuthi kathe sesiya emjahweni ukuthi sokulasileni uthi sesigijimele kuyewina. Asithiyeni konke nje ukube lokho sibisele emuva abantu siqalisa khona saqalisa khona ugrade 1. Kathesi asibongeni bona abatsho ukuthi sebesukume ngobuningi babo sebe-register ukuvota. Kuphela okungavoyisa kuzwakale ukuthi sivote. Yiko ngavoyisa kuzwakale lokhu kukhuluma ngolwesoli zanu, ngolwesoli triplisi, ngolwesoli MDCT, lwesoli MRP, akusisindawo lokhu, akusisindawo. Okukhona kuphela ukuthi asivote nini, kuphela sikhulume lebhokisi lokuvota. Kuma ballot box labe siyakhuluma khona, kuyaphuma khona i-answer yiyo. Siyacela ukuthi konke sikhohlweni ngakube sijikijelana ngamazwi alumayo lachisayo, singasobani kizwe politiki, kodwa kasigijimeleni ukuyevota ngoba bazavota yithi kasiwobantu bonabo abagijimela khuluma kubi. Abanye bacatshile emazweni akhathi awungaphandle kwelizwe bakhonisa ukukhuluma behlukumeza abantu abangapha ekhaya kodwa bona becatshe khona. Asihambeni kuphela siyekhuluma lephepha kubalot box kuphela ukuza sinamlila. Asisukumeni ngobuningi siyeqethisa ukuvota vele kusela sikhathi. Okade lokho esandini sacabanga ngathi asukume namhla ebhalisa ukuvota kuphela kuthi kufika lo July lo okhulunywayo sonke sesirese sinindele lokho. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani balaleli konke nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichakwane elikhulu esigabeni sako siwukwela siPlumtree uKhanyani Ncube. Bakithi ngizwe emsakazweni lapha kuthiwa khona amatishara ahlongoza ukustrike. Inkinga ezisebenzi zikahulumende zaseZimbabwe selokhu zayethuswa igukura hundi. Into yazo yonke eziyenzayo nje aziba nokwethuka, azinasiqiniseko mpela ukuthi zizimisele ukuthi mazithi ziyafeyisana nomqhashi mpela zimfeyise mpela face to face. Bahambana izithende, abanye bazabe bebuyela emuva bebheka ukuthi labana ba-acta kanjani. So ekugcineni kugcina ukuthi hayi strike zabo zingasebenzi next. So madoda zamani nikhuphule amabhulukwe ngoba ubuya ngabuza nibulala lapho. Kambe nangabona abayanga abasebenzayo njengani. Le mali le lihola lapho imali ehlidakiwe, idakiwe le mali le. Kwasamina emsebenzini abafana bami angibabhadali leyo mali encane kangaka bakithi. Angibonge. Amen kuleyo ndawo.
Livuka njani Studio 7? Livuka njani walaleli? Siyabonga kakhulu ngomsebenzi oluwenzayo. Mina ngikhuluma lapha ngisebhinga ebhinga khona ngale Bhinga Center. Ngifuna ukukhuluma phezu kwamazwi ade khulunywa ngisikhulumeli senhlanganiso yababalisi. Ngithi kababambe ngamandla abantu laba baqhubekele phambili ngohlelo lokungayi emsebenzini kuze baphiwe izimali zabo ngoba uhulumende lo ungazathi ukhangelela phansi umsebenzi wababalisi kodwa nxa singakhangela isitulo ukuthi amapolisa baphuma ezandleni zababalisi, omongikazi baphuma ezandleni zababalisi, labo bonke laba baphiwa imali ezingcono baphuma ezandleni zababalisi kodwa bona ababalisi bakhangelelwa phansi. Yikho-ke ngithi kababambane njengababalisi baqhubekele phambili ngohlelo lwabo ukuze baphiwe imali zabo. Okwamanje nxa sikhangela uhulumende lo sizwa ukuthi wathengela amapostoli izimota abantu abangela lo msebenzi abawenzayo ngabalalutho abalukhontributhayo kwakithi thina abanye abaningi kodwa but yibo abantu abasebedlaliswa imali yethu. So yikho ngisithi kabaqhubekele phambili ngohlelo lelo ukuze banikwe imali zabo. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela sibantu bezimbako labotubelinkamile nkomo kini lonke abantu be-Studio 7. Hayi, sibonga nje zonke izinto ezizenzayo sizizwisa sibe silalele lekho sikukhulumayo. Sokungani abantu bakithi singatholwa ukuphila emhlabeni njengoba sokuvela izigayigayi zemzulu okuthiwa kulezulu okuthiwa ngubani lezulu okuthiwa ngubani, asikwazi ukuthi sizaphila kumbe siyabulawa yikho. Hayi, sibongela nje emhlabeni ukuthi akuyenzakala okwenzakalayo noma kulabavoti kuvota abavotayo abavoti bake bakithi lathi siyeza sizobhalisa sizobona ukuthi kumbe sinjani. Siye sisondele sokuthi size sizobona lo kubhalisa kwethu kumbe kuyadlini kodwa fanele sitshetshise singazafika sokuvaliwe sokuthiwa kuyavota siyavela singasabonanga phela ukuthi sibhalisile. Angani bantu bakithi singalalelana siyenzeni kahle into zethu izimbabwe la ingakevuke ibe yizimbabwe. Heyi, khangela iBulawayo kuqala kusakuntuthu ziyathunga idown sisayenza isinkwasayo eya mhlaba uyabheda shem angazi ukuthi kwenzakalani. Khulekelani usathane engangeni eke phume usathane ezimbabwe sike sibeni kahle ingxenye singalunga. Khathesi abantu sebejikile sebeqeda izinkomo thina ezingalama-inshorensi enkomo siyayithatha hapi njengoba sebeqeda inkomo sebeqalile izinkomo hayi siyabonga abantu bakithi silibulisa lonke nje hayi akukho kubi ukuthi sikhulume lathi njengoba sithanda ukukhuluma ukuthi sizizwe sikhuluma ku-Studio 7 sinike umthetho ukuthi silayane sifundisane ukuthi abantu bezala ukulalelana bezama ukwenza into ngendlela ebonakalayo. Uhulumende laye ke guquke ebe nguhulumende mangayevuka ubuyela kabe nguhulumende obonakalayo kodwa mangayelo kuyawubonakali angeke buyele. Siyabonga
Studio 7 njani. Ngicela lingisize lapha ndinge izihlobo zami. So izihlobo zami lapha ziphuma eKheza kwaKompunzi. So kuthiwa kuphuma eKheza emaPitsi kejakathuri. So mina ngikwazi unabahlangana lo mama elokhuzenini ubaba bahlangana lo mama eBulawayo. Bahlangana eBulawayo kuthiwa behlala eMpophoma. So angikwazi lakhona futhi. So ngicela usizo kuthiwa eMpophoma ubaba igama lakhe wayengujabu. Ibizo la kwengu chao. So utuwa bonika wapu mekezi mapizi techa katuli. So minangwazi. So nyakwela slobo na wangani nsisi. Maikono wazi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
See,
wakaZahara loliwe isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi lenze uphenyo oluveza ukuthi lizanqoba kukhetho oluzayo. Umongameli weleMelika uMnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidimaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7.